Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni namhlanje
abantu kabagcize xhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we COVID-19 uyabulala
Kupupe abantu abavili nge-coronavirus izolo okukhubule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo laya kumajumi amabili lasishiyangalombili
Akula mhlangano obekhona e-Harvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamandlwane nje
Kukanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monsora lonkosazana Thokozani Kuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikansili yaleli dolobho enkantolo zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula itshumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abavili njalo ngomkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wabantu laba ubehlala kobulawayo kuthi omunye ubehlala eHarare. Ukutshona kwababili laba kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe laya kumatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngabantu asebebhubhile abalitshumi lantathu lilandelwa ngeleHarare lona eselilahlekelwe ngabayisishiyagalolunye. Aba banje umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisishiyagalolunye. Aba isikhombisa ngabavele kwele South Africa kuthi abangu 83 ngabathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo kuleli laya kunkulungwane ezimbili ezilekhulu elilamatshumi amabili lane 2124. Asebephephile bangamakhulu amahlanu aletshumi 510. Sixoxele umfundisi Angliston Spanda yena othi uzulu kumele alandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane lo ngokugcweleyo.
Abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown kuyasukuma abantu be-MDC opposition abe-MDC alliance labe-civil society bathi yena uhulumende lo usicinde uyasicindezela usithathela amalungelo sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu sihambeni sietoyitoya abantu kabagcize xhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya mhla ka 31 sikhuluma kanje so sithandekile bangene emalokitshini silakula ama video esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoka ima mask babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhithwe umbuzo esuka ngibe lawo ngokuthi bangabambi ikho ivirus le bazambamba yini u 31 July njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khonoko abajonga ukuthi bakwenze ebebaphumelele sibili bengabulalisanga abantu ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abantu abavele eGoli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganisela ama grocery sibona abantu omalayitha bequma labantu njengokho emthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele eGoli bazohlangana labantu ezabelweni esiko sesesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kuwe beqoqa abantu besithi abantu ngaba protest so izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi silwe lomkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani
ezinkonzweni abanye siyalandela sibili sigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga 2 meters apart ezinkonzweni sileba lutshwane usigeza izandla kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishilo ukuthi abantu bezimbabwe abantu bekhala lapha abantu abalaleli kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzubukho sebe singu 70
Love kungumfundisi Angliston Isfanda ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Ivandla leMDCT lithi luyize ukhetho olwenziwe iprovinsi yalo yeHarare iyona ekhethe umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe nguye okhokhela leli vandla hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Umakhuphe katholanga ngitsho levoti elilodwa kukhetho lolu oluqhutshelwe esigodlweni saleli vandla eHarvest House ngolwesithathu. Umnumzana Elias Mutsuri yena uthole amavoti angamatshumi amabili lantathu kwathi uMonzora wathola afika phose amakhulu amabili 189. Ukhetho olufanayo luza kwenziwa ngama-provinces wonke ebandla lapho azakhetha khona abantu afuna bancintise kusikhundla somkhokheli we-MDCT emhlanganweni we-Congress. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Phukeni uthi umbuthano owakhetha uMonzora lo awukho emthethweni ngakho kabayinanzi impumela yawo.
Hayi angicacise nje ngubeke ba akulamhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamandlwane nje uyabona abantwana mabedlala amatope ngabantu nje abagcwele ukudlala ngesikhathi esibi kakhulu uzokhumbula ukuthi ngiyenze i-press conference kolesibili ngatsho ukuthi iCongress ayisekho ngenxa ye-COVID sisaye ekhodi ukuthi ikhodi sichazele ukuthi senze kanjani manje akungitsheleke ukuthi sizothi sengikhulumile ukuthi iCongress ayisekho bese sibuyasihlalisa abantu ukuthi bakhethe
njengoba isikhathi esakhulunywa ngumthethwandaba ukubana uMakhuphe ebe esabambe isikhundla sokuba ngumkhokheli sekwedlule sekuhamba njani ebandleni lapha ngubani ongumkhokheli
Hayi akulanto enjalo msakazi umthethwandaba wakhuluma ukuthi iconstitution ithi umama uMakhuphe nguye ekthani into engibona ukuthi sike ukuphice uhlanganisa i-court yakushoyo ukuthi umama akavize i-Congress mangabe angasakwazanga ukuyivisa i-Congress kungela ndaba ukuthi izizathu ezenza ungayivisa i-Congress yiziphi ubaba ukomithi uzoyivisa leyo Congress uzokwazi ke ukuthi i-Congress ibiviziwe mhla ka 31 July kodwa kwehluleke ngezizathu bese ngizibekile into izizathu ze-COVID ngithe ngiqeda ukwenza leyo press ebusuku uMongameli welizwe ubaba uMnanga kwa wathi yena akasavumeli ukuthi abezopolitiki bahlangana so akukhathalekile ukuthi ubufisa kanjani ukuyenza leyo congress ayiyenzeki ngenxa yeCovid kodwa hayi umama uMakhuphe usazambile by the way isikhathi isiphiwe ikhothi ukuthi avize lo mhlangano esakhe saphela mhla ka 30 June kodwa kuzange kwatshintsha ukuthi aqhubeke eyilo ibamba lika Mongameli
manje labo abathi bekulo mhlangano bayenza ukhetho lizabathini
angichaze nje msakazi ngithi labo bazohlangana nokuqondiswa kwezigwegwe okomhlangano. Uchairman usebhalile vele incwadi echaza ngayo nalento ukuthi hayi uzothi ukubona ukuthi laba abayiba abazitshethi bawenzile lo mhlangano kuzobonwa ukuthi kuzothiwani ngabo ngoba phela khona lokhu nje ukuthi abiza abantu bababizele eHarvest House bazosivizela le ngalo yomthetho.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kusenjalo ibandla leli lithi seliqalisile ukusungula ingatsha ezintsha emadolobheni atshiyeneyo eMelika. Sixoxelwa umgcini sihlalo walo eMelika umnumzana Denmoyo.
Kubalulekile ukuthi thina njengenkokheli ezikhona lapha eAmerika siphume sisabalale sikhulumisane labantu sihlangane nabo bakwazi ukuthi siyenza kanjani. So i-weekend le edlulileyo besise-Indiana e-Indianapolis lapho esihlangane khona lamazimbabweni amaningi kakhulu sathi ukubonisana lawo, then ngomgqibelo saba le meeting-ke lapho esishiye sifake khona i-interim structure ekhokhelwa ngu-interim chairman uLawrence Dube.
Siyazi ukuthi bakhona abathi lisebenza lezanu PF. Konale e-Indiana balamukele njani abantu?
Samukelwe kahle kakhulu. Abantu abaningi bebele mibuzo eminingi kakhulu kodwa sishiye sicacisile kumana iparty yethu i-MDCT iqonde kuphi iya kuphi. So abaningi yes of course kule confusion ngokwenzakalayo le-MDCA kodwa esikhathini esiningi sibona ukuthi ignorance yiyosuka ihluphe kakhulu ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi constitution yethu kahle kahle ithini ngodaba lolu indaba ezifana nalezi. So sisipende isikhathi esiningi kakhulu lama-groups amancane si-explaina kulaba abale mibuzo ukuthi i-constitution yethu isebenza kanjani and kwenzakale kanjani ukuthi i-supreme court igcine ibona ukubana umnumzana uChamisa wathatha umbuso wephathi ngendlela engayisiyo engavumele ngile constitution yethu. So sithola ukuthi after sis explainile abantu abaningi baqala ukuunderstand.
Umnumzana Denmoyo ngomgcini sihlalo weMDCT eMelika. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele umasipala waleli dolobho eMthethwandaba zifuna inhlawulo ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo ogulise inkulungwane zabantu elokitshini leli njalo wabulala abedlula itshumi. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isifikise amaphepha enkantolo lapho edinga khona imvumo yokuthi imangalele umasipala phezu kwalolu daba ukuze ahlawule izakhamizi. Amanzi ayephuma empompini engcolile avikwa eyiwo abangela lumkhuhlane. Kolunye njalo udaba olufanayo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association layo isikhweze amaphepha eMthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende esokuntshintsha amabizo ezitalada zakuleli dolobho. Phansi kohlelo lukahulumende u-9th Avenue kumele abizwe ngoSimon Muzenda Avenue kuthi u-6th Avenue Extension kumele abizwe ngo-Emerson Dambuzo Mnangagwa Way. U-12th Avenue yena uba ngoJoseph Msika Avenue. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uZulu wakoBulawayo nguye omele azikhethele amabizo ezitalada hathi ukukhethelwa nguhulumende.
Uchapter 14 wesisekelo sombuso ubeka kucace ukuthi idevolution kuyini. Sibese sikhangela futhi eBen Councils Act la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezanikwa amabizo. Ngokunjalo ke thina njengabahlali bakobulawayo kumele siphatheke ekubuyeni lamabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwa zasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvuma ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa. Kube sokusiba labanye abantu instead of ukuthi ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo, olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singobulawayo. Sinje singobulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyani. Silabantu abanjengabo babudabengwa, onikita mangena, uQueen Lozi K. Ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni akumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama avenues kahlale njalo first avenue, second avenue kuze kube lula yikho esikufuna njengabahlali. So sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela nothi ukuthi kubuye omunye umuntu mbe kubuye abanye abantu sebevela konale kathana bafike bese thulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakobulawayo, njengezakhamizi zakobulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo ukuthi nxa sidlule esitaladeni esithize sibe le ntshukuntshu yokuhamba ngaleso sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esarifisayo ilibizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangeleleyo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula 2 weeks ungazange ngikhulunywa ngalolu daba. Singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba le yindaba esegudwini. Ora yedaba yabantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thine singawafuniyo njengobulawayo. So ngokunjalo ke sifuna kube ludaba oluphathwa masinyazana ukwenza ukuthi abantu bakobulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemocracy, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathela amandla idevolution. Sifisa ukuthi abantu nxa behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abafisayo. Ngakho ke sifisa ukuthi ube ludaba oluphathwa masinyane kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngesizathu esifanayo. Bathi njalo uhulumende kumele ababhadale ngedola leMelika. Abongi bona sebefikise inyanga bengayi emsebenzini njalo bathi uhulumende ukhanya engela sifiso sokulungisisa izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafeti Moyo uthi uhulumende kumele abhadale izisebenzi ngedola leMelika ngoba elakulelika liselahlonzi.
Kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zama-parastatals, kungaba izisebenzi ku-private sector, izisebenzi zonke nje siya zixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisi ke nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo sizabona amadokotela njalo lamanesi labanye kuprivate sector sebengena emgwaqweni kumbe bengena ezitaladeni kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ukuthi yikho esibakhuthazayo, sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga ukuthi lizilwele lodwa. Akula muntu ozalinceda, akula parliamente ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele izincede lizilwela ilungelo lenu. Imali kayiphume loba bayafuna loba kabafuni abaqhatshi, kabayibhadale leyo mali esiyitshoyo.
Kuludaba lwezigidi lezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali. Zithini izisebenzi ngaloludaba?
izisebenzi eziningi ungani okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga abantu bedubeka kangaka, kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma kuzisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa, akuzame indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi okwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto zange bezithengisele abanye yini bafaka imali ezikhwameni, akucacanga konke lokhu.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava sesule umlayo asanda kuwethula obusithi abahluleli bemithethwandaba kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala abayabe bewathetha bengakazethuli. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba iyunivesithi yeNasti kobulawayo isivaliwe kulandela impiko ethi kulomfundi ongaba ebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani. Angibingelele ku Studio 7. Ngicela nje ungazisho igama kodwa ngokuzalwa ngizalwa enkhaya. Elo ngazisho igama ku Studio 7. Siyakhala kakhulu, siyakhala kakhulu ngabafowethu laba esibazwayo ukuthi bayabaleka mabevalele bethola abantu bane corona. Bebaleke befike emakhaya, bafike bayithelele abantwana emakhaya. Okunye sisebenziseni ingqondo bafowethu, basebenziseni ingqondo bafowethu nabodadewethu. Siye kubulala imphefumulo engalacala. Ngoba nawe itholile nje le corona, hayi ukuthi ithole ngokunecala, kuyisifo esikhona. Bekezela lapho khona kuze iphele, mayiphela leyo corona uphume su-right uhambe uyobona abantwana ekhaya noma uyobona abazali ekhaya. Hayi lokho okwenzekayo ukuthi abafowethu baphuma la be-bedbridge bayabaleka befike emakhaya, befike befake i-corona emakhaya. Eyi, kwakithi asiyekeli le nto leyo ngoba sizobulala isizwe sisiqede. Izibhedlela zethu azinamithi bakithi, i-corona futhi ingakalapheki kanje, sizobulala isizwe sisiqede. Ngiyabonga.
Izalo phezu Rome isiqalile manje ukuthi vayela abantu ezindlini yenza kanjani, vayela abantu ezindlini lanto lana into engeke isebenze la, into engeke isebenze. I-coronavirus ayisikuthi nomuntu, ayisiyo yegovernment, akusiyani. Umkhuhlane ngumkhuhlane nje loyana. Awuboni ukwenzela example noma e-America angakwazi mina. E-America bekubona ukuthi i-coronavirus injani kodwa abantu bavunyela ukuthi bazenzele into abayifunayo. Bazenzele into abayifunayo, abantu kufuneka bazenzele into eyifunayo. Umkhuhlane awuzange uqale i-coronavirus. Ngaphandle nje nje ukuthi ezimbabwe sokuthethe ukuthi i-coronavirus sokuyinto yokuranwa ipolitiki. Izalo phefu sicasha ngomunwe nangaphi kuqhubeka isehluleka. Manje yehluleka izalo phefu ivala ngokuthi kune-coronavirus. Coronavirus ayimina izalo phefu ivale ngayo. Izalo phefu into ekhona kufuneka yona isuke. Manje isithi abantu bahlale ezindlini, bazohlala kanjani abantu ezindlini benganakudla? Bazahlala kanjani abantu ezindlini kunganamsebenzi, kunganamanzi, kunganana, kunampuphu, kufuneka irali kwelayini olive impuphu? Bazohlala kanjani? Bazodlana abantu. Bazodlani babesithi abantu bahlele ezindlini. So izani ufefu le nto iyenzayo na izilimazayo yona ngoba umnotho elizo uzoqhubeka usiba mubi kanti abantu bazokhalela kuyo kakhulu kube bona bayekela abantu bazinzele into abayifunayo bakhuthaze nje ukuthi abantu bahambe emgwaqweni kuphela bafaka ama mask bangahambi bengafaka ama mask abantu bayisanitize mawuhambu njalo njalo nje abantu bakhezana ukuphela kube yimfundiso kuphela njengakho sikubona lapha eSouth Africa mina ngambona abanye abantu ngizothi awubana ukuthi angahambi ubane ngezinjalo abantu bazihambela bazenzela into yabo abayifunayo baziphilela nje kahle abantu akunamuntu othi uthi uzothi uvayelwe endlini akanakusha akanani wonke umuntu uyaziphandela into futhi abeSouth Africa bahola abantwana bahola abantu abadala bahola manje zizabhele kuzothi abantu bahlale ezindlini ukuthi bazodlani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umtshutshisi wakweleSudani uthi sebethole ingcwaba elilamathambo abantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili abanakanelwa ukuthi ngamasotsha abulawa ngumnumzana Omar al-Bashir esangumongameli ngo-1990 ngemva kokuzama ukugenqula uhulumende wakhe. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi uhulumende usevale njalo izikolo kusukela ngomvulo mhlaka 27 kuze kuyefika mhlaka 24 ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane weCoronavirus likhwelile izolo laya ngale kwezigidi ezine 4.1 million. Asebefile bona sebengu 147,000. Ugatsha olukhangelane lokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe olweCenter for Disease Prevention and Control luthi kusiyafika mhlaka 15 ngenyanga ezayo kungaba sokufika abantu abangu 173,000. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi umbuthano webandla lakhe lama Republicans okumkhetha ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lukamongameli oluzayo oweconvention awuseyikwenziwa abantu bebuthene. Kodwa uTrump uthi ufuna izikolo lamabhizimusi kuvulwe. Kepha abanye kabavumelani laye. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitane umnumzana Difa Dube.
Uhulumende laye uyafuna ukuthi umkholomi ungazigcini udilikile izinto zingagcini zijabalala kakhulu ngendlela ezagcina sesenza ukuthi ukudilika kweikholomi kugcina kuthatha ilizwe mhlawumbe eminye iminyaka mhlawumbe engu-10 ukuthi ilizwe lize libuyele endleleni elalilo ngakhona. Kodwa njalo ngokufanayo futhi abantu nxa bengahamba uhulumende engathatha abafake engozini kusasa abanye sebengavuka besuwa i-government kusasa besuwa ukuthi yavumela isimo sokuthi abantu babe sengozini abantu bagcina bejola ngento efaluthi ngabantu ayavikelwa. So into leyi izima kakhulu baba uNkomo njalo i-decision ezima ukuthi engekho lula yingakho ubona kusiba lokungazwisisani kahle phakathi kwababusi noma engingathi phakathi kwabakhokheli balawo mazwe awaseNgilandi naseMelika. Kodwa ke yinto engithemba ukuthi kuzafika isombululo okuqakathekile kakhulu bona ngabe ukuthi abayaqina kakhulu baba uNkomo ukuthi ngabe kuthiwa kuyatholakala ikhambi lokuthi kulashelwe umkhuhlane ukuthi uphele yindlela kuphela engenza ukuthi impilo iqhubekele phambili. Umkholomi la uqhubekele phambili lempilo zabantu ziqhubekele phambili konke kube kuqhubekele phambili ngokuphephileyo.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kugubhu phe abantu ababili nge-coronavirus izolo okukhweze inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumachumi amabili lasishiyangalombili 28. Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kwabasekeli bakamnumzana Douglas Monzora labakankosazana Thokozani Khuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho emthethwandaba zifuna ukuhlawulwa phezu kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.